Endabeni zethu lamhlanje kungolesithathu Nhlangula 27, 2018 lelo Praxitus Jeremiah. Abebandla LMDCT baba lesikhumbuzo sababulawa ngesikhathi sokuhlukuluzwa okwabangelwa ludlakela olwaqhamuka ngaphambilini langemuva kokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008 lapho umkhokheli wabo umnumzana Morgan Tsvangirai wanquba owayengumongameli Robert Mugabe kodwa kwathiwa kanqubanga ngesilinganiso esisemthethweni ukuthi athathe intambo zombuso ngakho-ke lwaseluphindwa ukhetho kwaba le-presidential runoff. Ikomiti ebona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba edalele Senate yamukele inguquko emthethweni wezijeziso zenotho oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act oka-2001 oweZidera elakho ukukhipha lezo zijeziso nxa uhulumende weZimbabwe angaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lamhlanje inhlanganiso ye-SRC elwela amalungelo abantu ibambene lamapholisa e-ZRP Homicide Section baqhuba umhlangano labantu abaphila ngokuthengisa ucansi bebakhuthaza ngokuziphatha kahle ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho langelanga lokhetho ezweni. Uhlelo lapho isikhangela khona ngembali yalabo abancintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Namhlanje sikhangela imbali kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDCT ozancintisa emele umanyano we-MDC Alliance. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala ngokuthi amaqembo amele izwekazi lase-Afrika kumncintiswano womdlalo wezizwe zomhlaba ayaqelibezelwa ngabonompende. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni olwe-Diaspora Forum sikhanyela okwenzakala kwezombusazwe eZimbabwe kulungiselelwa ukhetho lukamhla ka-13 Ntulikazi. Thumelani imela izeleni ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusasa kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.